sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ukulithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lesishona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguDeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emaNdebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo, njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Umhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe, oyinhloko kahulumende kwele Japan, odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo eleNara mhla ka 8 Ntulikazi lonyaka. Umhadi uhambe engumthunywa kaMongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo umhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe elezanu PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukamhadi kumele kuphelele kwezebandla lezanu PF, hathi ukuthi amele ilizwe. Umhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi, kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla lezanu PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula ezombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekaMohadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe, njengoba kusaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labadlisi, uhlangana labosobhuku, uhlangana labantu abatshiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olwezanu, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers money. Kasikwazi ukuthi vele kutshoni.
Andla, ubona kuqondileni ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki?
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyophela umsekeli kaMongameli njalo kayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi watshiya uhulumende kwakuzanywa kuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi yenzanga lutho olubi emehlweni ezanu, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka, kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi?
Kakumangalisi, ngobana lo umbuso wezanu PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi baningi abantu akade bengathunywa sibili bemele uhulumende angithi lamamba asadasilawo andabona uphathe intambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona uhambisa umahadi uJesuthi hayi umahadi vele kaqothwanga waqothwa emehlweni omphakathi ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma
Ave bandla lezani PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mhadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba unobhala ulokhe unobhala wesivili webandla labo uthini ngakho lokho mkani
izano gayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe lezani njengebandla lezombusazi bona kubo kuyinto yinje into efana nayo yiko kumele bakuthengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabe ehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeneyo njalo wonke umuntu asomntwezana kabaxolelane labantu ngamanyala la yiko ehlule kubusa ilizwe khona lokhu avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona okuthiwa international protocol okuthi kuhanjiswe umuntu owuhulumende hashi umuntu webandla elithize lokhu kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ibandla lezanu leli
lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yezombusazwe exoxa le studio 7 eseGwanda iStudio 7 ibuye yathola umbono wehlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma ongomunye wamalunga le Central Committee lebandla lezanu PF laye ecubungula ezombusazwe
Vice President ubaba uMohadi kaxotshwanga kuhulumende wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni lezanu PF ngakho-ke umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize nxa ethunyiwe waya eJapan uyabeka uformer prime minister wakhona le akusiyo nto embi ngoba iZanu PF as a party uhulumende wonke ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZanu PF athumeke u-second secretary wakhe weZanu PF which is the ruling party in government by the way so ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan
abachothoza ukuthunywa kuka Mhadi bathi kasela lungelo lokumela uhulumende njengoba sowathiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli Mnangagwa uthini ngakho lokho Chuma
abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesikhathi yabeze besithi kona uhulumende lo eZanu PF usenze lokho nako belo uhulumende wabona eZanu PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi yona ahambe ayokhala labanye eJapan ngathi sebekhala futhi so into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana kuyini abayifunayo yinsolo nje kuphela ngumona nje kuphela akula okunye umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le Central Committee yebandla lezanu PF exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegantshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi okunokudala ukuthi zibulawe indlala lonyaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende ehlelo lwegatshompo kungakho bathoka manje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga umnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo
Hayi hlanyeni wayekho wathi njoba kumnyaka uphele abantu vele bengazuzanga abantu balohlupho olukhulu kakhulu ukulungiselela khona abantu bebezama singoba kathi sesibhizi sesithela umquba lokuvalavala izikhali emasimini abantu hayi ngibona abantu babhizi kakhulu bayasebenza siye kodwa ke inhlanyelo yezaba le nkinga kukhanya laba ogajobhu uhulumende lonyaka kukhanya zani hayi udonsa inyawo kakhulu ngenhlanyelo angazi uhulumende ngazama mzalubani ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo eyeneleyo ngoba kungala kunje sengazange kanika abantu inhlanyelo kutho ukuthi la kunyakoza indlala sethu.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi seMatobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala intamo abaningi sesithayile sibili amagodi okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha eMatobo ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembiswa ukuthi izaba khona maduze kodwa lathi siyasilokhu esiyidinga ezitolo lapho ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zwelithin Gabula owesteze wilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungako uhulumende kumele aphange aholise uzulu inhlanyelo.
Into embonisa kwenqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo into engigcina ngikhangela kwenyishophu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS bese kusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ingani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabanele.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wesilibe kwana North uthi kunzima kwabanengi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile selokhu bele into eyona inhlanyelo kahulumende okuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa ezitola ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa yikuthi abantu lasiye babengatholanga lutho so kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa mpela phandle sibekile abantu bayazama okokuqala bavala izintango okwesibili balungiselela izinhlanyelo okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ikuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima balimbango kuhamba laphandle yikho-ke ngani sizoba lobunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeziki ezayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ng-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingama-20 zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe-Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemfa yabantu abangama-20 edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bhilithane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali ze-missile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolu gatsha enkundleni yokuxhumana eTwitter. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana nebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections emathopo le-insiza oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichathisela ngokuphatheka kwabesifazane kukhetho emathebeleleni sawo.
Igama lami ngingunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha, sibonile omunye enqoba OCCC owesifazana unkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kuka unkosazana Makhadi owe Moyo owe CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba ukuthi baze phambili. Nxa lingakhangela emadopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha emadopo laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMat South ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. Unkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sekhetheni elinjalo. Sibona ukuthi emadopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le by-election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagesi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo.
Ngiyabonga. Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi nokuthula kwenu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora esixoxelayo esebhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL enalo nyaka. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalo nyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi se-PSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangelela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu-6 ubana isizini iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokhu nge-61 points, kusho ukuthi phambi kwe-chickenini nge-10 points. Yona i-chickenini siyenelisile ukuthi ibuyele ku-number 2. Kuzothi Dynamos yona-ke iku-number 3 nge-50 points. Kuzothi Islanders iku-number 4 yona ile 45 points. Yizo-ke lezi ezihambela phezulu. Kuzo ukuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingeMtare. Yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku-Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle, njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyo ezaqhubela phambili ithathe lesi isicoco se-Khasilaka Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyenelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi u-Brian Muza we-Chickenin laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi u-Lionel Chikua we-Highlanders yena ule 10. Labo yibo-ke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma-goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona ke ukubana kuyona le mpelaviki FC Platinum izadlala njani leqembu le-Highlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha. Kodwa kukhanya kungani kuyehlula, ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu le-Highlanders abaningi bebekhangele ukubana lenze kakuhle, nokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeshi omusha ovela emazweni. Kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu le-Highlanders, njalo umqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokhu abakuthi ngesilungu i-consistency. Kodwa uzamile kakhulu, sizananzelela ukubana okakathe sunqontshwe kanye kuphela. Ngakho-ke singathi uzamile, mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele Dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona ikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo amabili iIslanders le Dynamos abadlali abalohlonzi abanjengalabo babelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana belwise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league okwakhathesi okukhanya engathi uNorman Mabheza kanye le FC Platinum basibambile njalo abafuni ukubana siphunyuke kibo lokho yikho ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yonale esikiyo eCastlaga Premier Soccer League.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo neviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje kanye lokuthi yiwaphi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu ele-Chicken Inn selene liseyongezelela imihlomelo yona ezele ihlezi ezithendeni zeqembu elikhokhelayo ele-FC Platinum engalanini yemihlomelo esigabeni samaqembu adlala inguqu yaphezulu e-Castlelaga Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukuba namaqembu omabili ehlukaniswa imihlomelo eyisikhombisa ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo City 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abahlosele iChicken Inn umdlali uMarvin Gaki uhlose amagoli amabili kwathi uMarvin Wada wahlohla kanye. Okuse kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusiba ngasesibili lihlezi ezithendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lane 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mihlomelo engamashumi ayisithupha lane 61 points kuthi iDynamos ekusiba ngasesithathu ilamashumi amahlanu 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathuba munye munye waleyi sizini. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala le-Manica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, iBulawayo Chiefs inqobe iWawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0, iNgezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourne Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uzulu labathungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngugeyino gumede saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yezimbabwe.